into engikwaziyo yikuthi kona hayi bani ba muntu okufunakala phela yiproof ya ebhizinisi yakho, whether isitolo sakho esabhizisayo, whether kungathi lapho kwabhizisa khona kungabele futhila leyo kuphela. So kusiba lula ubana uyithole leyo mali. So ashiye mali ezatholwa kumele ngokuthi le khadi lezanu p f kumbe kutheni, yimali etholwa ngosomabhizinisi ababhizinisa ngumonakalo lwana
welutho. Nxa ukhangelisisa nje amanye amabhizinisi kobulawayo ungathi asebenza kuhle yini, ulandelise hlakalo lesiyana?
Ukhuluma iqiniso, into eyenzakalayo laphana yahlikisele emuva kakhulu ngoba kunezindawo lapho owabhilizeka khona ngendlela ephezulu okuthi izakhiwo zakugcina sezithishwa sokungokunye. So khona phana uyabonana abantu basathwele nzima ukubana babisele izinto emumweni wayo vele uyiwo wona kwakwenzakalile kwanokwenzakalayo. So akukathuthi kahle, kuyahamba kodwa kuyanayila, akugijimi ngenxa yobunzima omkonomi wethu esikiwo. Kodwa ukuzameka kuyazameka, nako futhi uhulumende siyabonga nangalo mbiza futhi athi hhayi ingena sininike imali ubana lizama ulibisele emumeni wenu bese libisela mbiza nambiza naleyo mali. Kukhonoko kuyinto ezancedisa kakhulu ekuthuthukiseni amabhizinisi akobulawayo.
Wena amabhizinisi ayasebenza njani? Sesikhangela uhlupho lwemali.
Ukukhuluma iqiniso akululanga shilini, kodwa into ekhona yikuthi kona nxa wena uvele kule njongo yokusebenza ungasebenza uzayithola indlela. Futhi thina phela singamaZimbabwe into enhle ngathi yikuthi kona asivalelwa mfula, thina siyachapha sidlule sihambe. Sesivele ebunzimeni obukhulu obuningi obudlula lobo esikibo kathesi, kodwa sathutha kuphela. So asize sibuyele emuva, kuzaba nzima, sizabopha amabroker, sibopha amajambo siye phambili kuzaze kulunga.